Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethula uhlelo olutsha oluqondane lokulwisana le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2689 belo mkhuhlane lo. Inani lasebefile likhwelela yaku 4819 kuthi abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 48202. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8980. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7953. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi ukuze kuqedwe ukufuthelana okulokhe kukhona elizweni. Usuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1987 kulapho uMnumzana Robert Mugabe owayekhokela ibandla lezanu njalo engumongameli welizwe asayinelana khona isivumelwano se-Unity Accord lomholi wezaphu uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo baqeda ukubulawa mahlayana kwabantu yilumbhuqazwe eMathebeleland laseMidlands. Ibutho likaMgabe le-5th Brigade labulala inkulungwane zabantu ezingamachumi amabili 20,000 iningi kungabantu makhasa. Kumbiko wakhe oqondanela leli langa owethulwe yiofisi yakhe enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza lamaqembu achiyeneyo agoqela izinduna ukuze lulungiswe udaba lolu njalo kuqedwe ukufuthelana okulokhe kusebantwini abahlukuluzwayo kanye lalabo ababulawelwa izihlobo labangane. UMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngabanye babantu abetheswa umlando wokuphatheka kugugurawundi. Abebandla lezaphu bathi usuku lwanamuhla lubazisa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa mahlayana kwabantu okwenzakalayo. Bathi abayikholwa njalo imizamo kaMnangagwa yokulungisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Alikho ilanga elithiwa yi-Unity Day phakathi kwezanu lezaphu ngoba lelo langa kumephu lakukhalenda ngo-2009 lapho izaphu eyaphuma ku-Unity eyasayinwa ngo-1987. so alisekho lelo langa asilinaki thina kodwa ke sizathanda ukuthi abantu bananzelele ukuthi mhla ka 22 December 1987 kwaba lilanga lapho esakhona ukumisa khona umbhuqazwe ukuqeda impi ekahulumende labantu abakithi ababengagadlanga ebizwa nge-Gugground.
Udaba lwe-Gugrawundi lolu uhulumende uthi uphakathi kokululungisisa, likubona njani lokho?
Thina njengezaphu siyakutsho njalo siyakuphinda ukuthi kulomahluko phakathi komthakathi lenyanga, omunye uyelapha omunye ungumbulali. Umthakathi ngeke elaphe umuntu ogulayo, ngakho-ke sithi labo ababephethe amandla ngesikhathi se-Gugrawundi yibo abaphethe amandla khathesi, and yibo njalo abathi khona bamatasa bezama ukulungisa lolu daba. Akukenzeki anywhere in the world ukuthi lo onguye owenza icala abe nguye ofuna ukuqhuba udaba lokulungisisa icala lakhe. Ngakho-ke sithi thina lawo ngamandlwana, ngamandlwana aphindiweyo ukuthi labo abangathiwa ngesilungu ngama-perpetrator bathi bafuna ukulungisisa udaba. Kungafana lokuthi mhlawumbe imiyane uyethembe ukuthi ingalapha imalaria.
Abezanu PF bathi umanyano lo usakhona, nanku amanye amalunga ezaphu alokhe ekhona kuzanu PF.
Izanu kumbe amalunga ezanu alamalungelo wokucabanga lokukhuluma abakufisayo. Thina asikhona ukuthi sibavimbe ukuthi bakhulume bebecabanga ngendlela abacabanga ngayo. Iqiniso ngelokuthi izaphu yehlukana lezanu ngo-2009. Ukuthi amalunga awezaphu amanye akhona kuzanu kuliqiniso, njalo kuyafana lokuthi mhlawumbe umama edlwengulwe ngenye indoda, iyethe edlwenguliwe umama kuzalwe umntwana, umntwana abesethatha uhlangothi lukababa athi umama hayi mhlawumbe wena mama ubaba wakudlwengula ngoba wawungagqokanga kahle. Lowo mntwana isikliwi esiphindwe kabili, lo baba akutshintshi isikliwi esilecala. Ukuthi ubaba akekho ejele yikuthi nguye uphethe amakhi awejele. Ukuthi umntwana uvumelana lo baba akusicala lethu thina njengomama, licala lo mntwana oyisikliwi ongazwisisi imbali lapho avela khona njalo lalapho aya khona. Kodwa sananzelela ukuthi abaningi bakhona abasele kuzanu basele khona ngoba bathanda ukuthaphuza lokukapula from endishini kahulumende.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule okhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleleni North, yena othi liqakathekile kakhulu ilanga le-Unity Day.
Kwaba le-Unity yahlanganisa umanyano, wahlanganisa amabandla amabili i-PF Zaphu lezanu. Ngaleso sikhathi-ke kwakuvele kuliwa, kuye kade amabandla la yiyo njalo alwa akhulula ilizwe lethu leZimbabwe. Inkululeko yalethwa yola mabandla, kodwa kuthe singemva ukuthi ilizwe selithethwe kwaba le mpi yokulwisana kakhulu kwaba khona phakathi kwamabandla la. Ngokunjalo obaba uNkomo labo Mgabe basebekhulumisana ukuthi babone ukuthi balungisise ngodaba lolu, udaba lolu olwahlukuluza kakhulu abantwana beZimbabwe, olwachiya umumo weZimbabwe umubi kakhulu ngokuzondana lokuxabana lokukhethana ngemihlobo okwayenza lokukhethana ngemihlobo ukuthi kulamashona lamaNdebele izinto ezinjengazenezo. Kodwa-ke hhayi, umanyano lolu wasisebenzela lesi sesingumuntu munye, noma ukhona ale mashona lende kathesi awusekho lokwana ukuthi usudizident uyumdizident, hhayi awusekho lokwa. Into leyase umanyano lolu lwaphathisa kakhulu, ngako luqakathekile ukuthi silulondoloze, njalo lwaqeda lokulwisana konkwana okwakukhona lokukhethana okwakukhona ngaleso sikhathi okwakusenzayo abantu baphile nzima elizweni labo. Ngokunjalo onkomo labo Mgabe bakubona kufanele ukuthi bamanyane, babuyelelana njengokuthi bona babeyibo ababekhokhelele ekulweleni ukulwelwa inkululeko yaleli lizwe. Kungama-movements analana ayevele yiwo alwayo, bahamba empini bayakulwa balethi ilizwe. Ngokunjalo kwakudingakala ukuthi abantu labo behlanganise imuli yeZimbabwe imanyane.
Abezaphu bathi akula lutho lokuthakazelela ngalolu suku ngoba lubakhumbuza ukubulawa kwabantu yigugurawundi eMidlands laseMathebeleland.
Kuqala izolo lokubuthi ungahamba usifika eMashonaland ngale uLindebele sokuthi amdissident, kuthi awulidissident nga usufika khona ngale. Khathesi akusekho konoko. So umuntu ongafika ngapho eShonaland layo usekhaya, ongale lwane eSindebele layo usekhaya, lokukhethana ngemhlobo lokwana kade sokukhona akusekho okwalethwa, yiko okwalethwa umanyana lo esikhuluma ngawo omele si celebrate umanyano lo msewunanze umanyano lo ilanga leli liqhakathekile kakhulu ngoba amabandla la ezombusazwe ayevele yiwo akhokhelela ukukhulula ukulwelwa kokukhulwa kwelizwe ngakho ngokunjalo kubambana kuqhakathekile kakhulu njalo kumele sikhale silinanza ilanga leli ngoba ilanga eliqhakathekile kakhulu lapho baba unkomo alwisa khona ukuthi kube lomanyano ngathi umuntu walisa umanyano lo ngoba baba unkomo akekho omunye ngaphandle kaNkomo kuphela walisa ukuthi abantwana bezimbabwe bemanyane uqedwe uduwo olalukhona phakathi kwelizwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga leZanu PF njalo ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yemandebeleni. Ukuvalwa kwamahofisi eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke jikelele sokuphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota ikakhulu ngalesi sikhathi kulabanye abavela phandle kwelizwe abangafisa ukubhalisa. Izeke yazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ivale amahofisi ayo kusukela mhlaka 11 kulinyanga kusiya kumhlaka 19. Lanxa sesedlule leso sikhathi amanye amahofisi abikwa esavaliwe. Sixoxele sikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 wona okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi umnumzana Nkosikhona DBT.
Umkhankaso we-Ekhaya Vote besikhayelele ukuthi ngo-December kathesi sizakhuluma ikakhulu labantu amaZimbabweni ahlala emazweni atshiyeneyo abatandise ukubuya ekhaya ngo-December ukuthi babhalise labo ukuvota kodwa siplana khona lapho sasikhayelele izeki yayile voter registration blitz okwakumele yenziwe ngo-December eyayiza decentralize ukuthi abantu bavote lapha abahlala duzela lapha abahlala khona kodwa lokhu akusenzekanga. Sikhuluma kunje izeki offices zivaliwe sesiswele ukuthi ihlelo lolu singalupusha njani ukuthi at least abantu abathe bavakatsha bezobona imuli zabo ngo-December bekwanise labo ukuregister ukuvota. So silusizi kakhulu ukuthi inhlelo zethu zonke sezimiswe ikhona lokhu ukuthi khona izeki ivaliwe bavalile besithi bavale ngendaba ze-COVID-19.
Veli khangelele ukuhuga abavela phandle abazaphenduka ekhaya ngekhefu leli lekhisimusi banengi yini asebebuyile?
Balutshwana sebekwanisa ukubuya, ngathi balutshwane kakhulu abasebebuyile lathi kodwa njengomkhankaso we-Ekhaya Vote besifisa ukuthi bona laba abalutshwane bengakwanisa ukurejista ukuvota babuyele babetshela abanye ngoba abantu abaningi kwesi sikhathi babuya ngezikhathi ezitshiyeneyo njalo le migoqo le ye-COVID-19 ibisibekwe yokuthi kuyakhwarantayina kuthiweni yenze abantu abaningi bengasakuphumeleli ukuzekhaya kodwa besifisa ukuthi khona ingabe bona laba ilutshwane nale khona ikwanisa ukurejista ukuvota. Manje uhlupho yikuthi akula ndawo lapho abangarejista khona ukuvota. Sikhuluma kunje
kulabo abakutshaya indiva ukubhalisela ukuvota, ungabachasisela ukuthi kuqakatheke ngani?
Ukubhalisa ukuvota kuqakathekile kakhulu bakithi. Akukhathalekile ukuthi ngumuntu omusha sithi ngesikhiwa i-first time voter, kumbe ngumuntu omdala owagcina kudala ukuvota kungakayezwa lokhu kwabo-biometric voter registration. Kuqakathekile kakhulu kwezela ukuthi siphathisane in terms of ukuthi khona abantu sibekwazi ukuthi sile role esiyidlalayo, indima esiyidlalayo ekukhetheni ubukhokheli esifisa ukuthi busilide. Sikhangela nje ekhaya vote, thina sithi ukuthi umuntu avotele ngapha avotele ngapha kodwa sikufisayo ukuthi wonke umzi umuntu ozalwa eZimbabwe akwanise ukuthi akhethe ama leaders awe community yakhe yikho sithi ekhaya lapho okhule khona lapho ozalwa khona lapho ophila khona kuba lethuba endiliqakathekisa ukuthi uvotele umuntu oyi leadership ongafisa ukuthi ikubuse ku constituency level ku ward level la ku presidential njalo sikhanele ukuthi khona izekhi mayivula siqalise futhi ukusebenza ukuthi sipush ukuthi kube le decentralized voting system kube labantu nje siqoqane kalula inxa kuyikuthi i-transport ehluphayo thina i-transport ama shuttle buses silawo ukuthi sithwala abantu kuphela bese ya register ukuvota sikwenze kuqakatheke ngoba singekeli kwenza njalo i-delimitation process esithi khona ukuqunywa kwezabelo kungenzakala sikhangele ngenxa yokuthi abantu abaregister ukuvota balutshwana
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Zeli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi kulowesilisa obophise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba we-Constitutional Court phezu kwesinqumo sakhe sokukhetha umnumzana Patrick Chinamasa ukuba ngumqondisi wenkampani ye-Zimbabwe. Ikroniko ithi sezandile izigebengu ezibamba abatshayeli bezimota inkunzi emgwaqweni osuka eBedbridge usiya kobulawayo kanye losuka kuleli dolobho usiya eHarare. Izigangi lezi zibikwa zithiya insimbi ezicijileyo ama-spikes emgwaqweni bese zicathamela izimota eziyabe zihlatyiwe zampontsha. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ninjani ku Studio 7? Hayi mina ngiyaphila. Okhulumayo uMasombuka. Bengifuna ukuncedwa lapha. Bakhona ozimimbodo yabe ngeze bekhuluma ngokugest violence la ko gender based violence. Ukuthi inezindaba ezinje ziphathwa kanjani? Uthola ukuthi most of omama abanenye balwisa ukuthi abone ubaba sibili ukuthi uzonda azafike ngaphi. Azondisa ubaba sibili ukuze kufike estand yokuthi ubaba ezegcine ephakamisa isandla. Nxa esephakamisa isandla ubaba nguyose wrong kodwa umama uzondisa ubaba. Edinga ukuthi ufuna ukumbona sithi ubaba lo kade vele mayizondile onjani. Ungakhanya lo mama abanenge batshayiwe ngamadoda abo ngenxa yokuthi baloqalo kakhulu omama. Uzaqala ubaba efuna ukuthi ambone. Kafuna ukuhlala lo baba emendweni emtshadweni engasanga amzondise wambona ukuthi ufuna ubaba lo uzonda azafike ngaphi. So into le iyangikhathaza kakhulu ukuthi nxa sikhangela ngabo-gender based violence sikhangele amasayidi wonke ukuthi labo baba bahlukunyezwa ngomama. Asithandi ubaba ukutshaya umama kodwa omama yibo basifuqile zisigcine sesiphakamisa isandla. So lami ngiyacela kakhulu ukuthi masifundisa omama kakhulu sibafundise ukuthi sihlonipha obaba singafuni ukubona ithemba yabobaba ukuthi kade vele bazonda bezebefike ngaphi. Ngiyabonga.
Livuka njani ku Studio 7? Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Thanda ukufisela imuli yami ese-Plumtree eDombodema. Umnyaka ekhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle. Ngifisele kithi eMperengwa lapho engizalwa khona. Umnyaka omutsha omuhle. Phinde ngibuye kwisimo sezwe lakithi. Izwe lakithi liphethe ngabantu abangena vision esingathi ngabantu abangazi into abayenzayo. Ma uPresident ezasuke eHarare siya eMakoroko kuyavula ingadi kutshengisa angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani ngoba uma ukhangela indleko ezakhona zokuthi behambe esuke eHarare siye eMakhorokhoro siningi kakhulu kwedlula ngitsho neproduction ezokwenziwa yilezo ngadi kuze kuphume lamasosha aziyaye ezingozi lokho esiya kuleyo nto kulowo mcimbi wakhona kutshengisa ukuba phansi lokungabi lombono. Ngithi hayi isikhathi esiphelile manje salaba bantu abangelambono. Ngithi hayi kangeni umfana isikhathi figile manje.
Salwanan salon anniversary of Studio 7 ngundawana zonke sithi mnyawo omutsha sithi le Christmas enhle lidlale kahle lingabaphilileyo laye wonke umthokazi ngilifisela i Christmas enhle ngilifisela lomnyaka omutsha omuhle liphile umthokazi size siyefika lapha siya khona bese ngithi kubakhokheli bami bonke yabe MRP ngiyalibingelela ngilifisela impilo ende njalo lisilide liphile 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 ya indaba yami imilapho ukuthi kanti abantu bakithi kababoni yini abalokhu besalo ilwisana le MDC besilwa mpela besiyabophisana layo ukuthi lento isozibancede ngalutho umakhuphe uyisebenzele i MDC wa recalla ama MPs ama councillors whatsoever ku awe alliance uthe sokuphambile setshenziswa ngumonzora labanye bakhe bamlaxaza bazi bamtshala ngempama manje ngizwa nangu witness Dube la usebhizi impela kumbugaqela sona siyana isikhundla sokuba ngu-vice president ngiyakukhuza mfowethu ngiyakukhuza bazokusebenzisa bakusebenzise ukulwa izimpi lokugeyina ipower emathebheleleni bazokulahla khangela ngomama ukhuphe ukuthi bamenzeni umama ukhuphe kusukisela kudala ehlukunyezwa kodwa engaboni i-MDC ilama supporters nje emathebheleleni kungenxa kamama ukhuphe manje sebemlaxaza khanya ngani umuntu osesegudwini nguwe lezi nsuku uyababa bhuti uyababa kodwa bayakusebenzisa kungekudala sizokubuza futhi lo mama makhuphe besimbuza simtshela futhi ukuthi bayakusebenzisa laba bantu kuvela ngeke kuhlangane ioyili namanzi phumanini kibo lize ntweni zakini kathi kunganani imali ukuthi aliyifuna umthwakazi kodwa lingene noma kuzaphuke ngiyalixwayisa nje kuphela ngoba siyabe sesisiza ubuhlungu futhi mase lihlukunyezwa ngoba lingabathwakazi kuyasihlukumeza thina khona ukuya
njani balaleli we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7 ufile iqinisa lokukhulumayo ese-Johannesburg ekhaya kuselibhali balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7 kunendaba kamnangagwa leyo undaba yokuthi kuyoshintshwa amapasipoti amapasipoti ashintshwa ngaliphi kumnangagwa ubuye mnangagwa loyo why engaqalanga la ama-passport vele abasilaba abantu abasebewathathile wayeka a-expire kuthi la alandelayo ke kube yiwo la ozowashintsha-ke kodwa la zika-expire-ile umnankagwa le indaba yokuthi ashintshe ama-passport akashintshi ngoba ama-passport ngoba kufanele awashintshe ngoba uthi ubone i-corruption ayikho leyo nto leyo into yokuthi nje abantu basebenzele izanu lana sekafuna imali yokuthi ezame phela ngoba kuyiwa kuma-elections ezame ukufuna imali zokuthi alungiselele ama-election akhe hhayi ukuthi ufuna ukuthi njalo ama-passport ashintshwe or ashintshele ukuthi ngoba kune-corruption eyezwayo kunobugebengu obenziswa kuma-passport cha akusikho lokho umnankagwa kukhona ophezu kwakho kunye cabinet yakhe kunye nezanu yakhe ngoba ufuna kudle abantu bezanu ngoba izanu ayizange yazi yalunga kusuka ithatha umbuso from 1980 ayizange yazi yenza into enendlela eqondile izanu
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende kwele Ghana adabulene ngenqindi kuleli dale phezu kwemizamo kahulumende yokwethula umthelo omutsha othinta abantu abathenga izinto ebulenjini be-internet. Umsakazo munye uthi United Nations sicwayisele Sudan ukuthi libophe abezomvikela abetheswa amacala okuhlwengula abesifazana abaphatheke kunhlelo zokutshengisela besola ukuhluthunwa kombuso libutho. singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule uhlelo olutsha olokulwisana le-COVID-19 izolo. UBiden uthe uhulumende wakhe uza kupha abantu indingeko zokuzihlola lomkhuhlane bengekhaya ama-COVID testing kits angu-500 million ngaphandle kwembadalo. Esethula lolu hlelo, uBiden uthe njalo uhulumende uzathumela amabutho ezibhedlela ukuyaphathisa alubana zithe zandelwa izigulane ngoba lumkhuhlane usumemetheka ngamandla uphehlwa ngumkhakha we-Omicron. Umongameli Biden ukhuthaze abangakahlatshwa ukuthi benze njalo, kanti lasebehlatshwe amajekiseni amabili uthe kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot ukuze bavikeleke. Wengeze wathi lanxa umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale nyakenye. Ukuhlaziya loludaba sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results, kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani, sikhangelane lohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani, kumbe baza kuqhuba njani, kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayi kwethekelela kwezinye izindawo, umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi ulomkhuhlane kumbe kalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi ulomkhuhlane asazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu oyingxenye kade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabe tholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutest engxa umuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela iminjani, kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sibonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi usosebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kunsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo kodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uza kwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka ama-mask, abantu kabahlaba ama-jekiseni okuvikela.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla uMongameli Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Kodwa abezaphu bathi kabavumelani lendlela aphatha ngayo lolu daba. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule uhlelo olutsha olujonge ukulwisana le-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.